confusion ekhona ekhomo ekutheleni ukuthi kucontrolwa njani yona situation is very bad ngoba sinamalanga ngapha ingekho sibiphiwe yikho nje okungani kudanisa abantu ukuthi khathi sibabuya sokubuya lamapholisa ibasebesupa lamasocha nje sikeda nje ukukhuluma ngamanje nje amasocha yiyo akade ejumpa iqueue bafuna bona ukuthelela bathi bona yibo abangathelelwa kuqala abantu yikho khona kwababuyalayo ukuthi labo kabajoyine iqueue njengabanye abantu ngoba babuya ngama-private cars abo yiludubo selukhona umsindo yikwapho oqala khona ukuthi bona sebethrethena lokufuna ukuthaya abanikazi begaraji ukuthi abasithelelisiwe kulo msocha nje ofikileyo la kanti begqoke ama-uniform yiyo into ehluphayo engumsindo kathesi kusanda kufika nje la mapholisa kathesi layo sekhona but labo isithwili abakayilenkile ngoba abantu bakhalayo
sikhuluma nje ayathela amasocha lamapholisa
hayi ngabakatheli uthi esuka lapha ithrethena ukuthi seseyalanda abanye bakhe lapha ababuthene khona uyabuya khona babheke egaraji so nje abantu bathithibele abakwazi ukuthi bayenze njani bakomplaina abantu ukuthi njengoba sekelanda ukuthi uyadinga ubhululu bakhe kuyabuya kumbe kusuka lo msindo kumbe sesiyagcina sesithaywa futhi ngathi kuma-queue yiludibo olukhona
kusasa lelanga lokuthakazelela uzibuse kanti le kefu le Easter lalo liyaqala nje kule viki ungathini nxa sikhangela ukubana isikhathi esiqakatheke kangaka empilweni kaZulu siza kungela amafutha ezimota elizweni
khuluma manje ama-queues they are very long they are very long ama-queues abantu bakhangelela ukuhamba khathesi abantu bonke benje abanye ngabafuna ukuya emakhaya abanye bafuna ukuthi besebenze imisebenzi yabo kuningi okuye kwenzakalayo so sikhangelela ukuthi abantu bafuna ukuthi bephume be emakhaya njengoba ikhefu leli ingani iholiday engani ingehlanganisa nabo-easter konke ndawonye so namafutha esenze nje eshota elizweni abantu bahamba nzima and sebehamba sebecele behamba begijima abanye ngabaphanikayo namhla abanye sebacele behambe ebusuku siyabona kusosoba zengozi zomgwaqo yiludibo olukhona.